Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
abantu kabagcize chakala vele ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 uyabulala.
Kubhubhe abantu ababili ne-coronavirus izolo, okukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo laya kumajumi amabili lasishiyangalombili.
Akula mhlangano obekhona e-Harvest House wokukhetha abakhokheli. Laba kade bekwenza nje bekungamandlwane nje.
Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lonkosazana Thokozani Kuphe. Izakhamizi zeLuveve koBulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho enkantolo zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili njalo ngomkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wabantu laba ubehlala koBulawayo kuthi omunye ubehlala eHarare. Ukutshona kwababili laba kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe laya kumatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngabantu asebebhubhile abalitshumi lantathu lilandelwa ngeleHarare lona eselilahlekelwe ngaba yisishiyagalolunye. Aba banje umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisishiyagalolunye. Aba isikhombisa ngabavele kwele South Africa kuthi abangu 83 ngabathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo kuleli laya kunkulungwane ezimbili ezilekhulu elilamatshumi amabili lane 2124. Asebephephile bangamakhulu amahlanu aletshumi 510. Sixoxe lomfundisi Anglistoni Spanda yena othi uzulu kumele alandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane lo ngokugcweleyo.
Abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. Ende into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics nichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown kuyasukuma abantu be-MD be-opposition abe-MDC Alliance labe-civil society bathi yena uhulumende lo usicinde uyasicindezela usithathela amalungelo sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu sihambeni setoyitoya. Abantu kabagcize chakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya mhlaka 31. Sikhuluma kanje so sithandekile bangene emalokitshini sila kula ama video esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoka ama mask babe beminyele bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhithwe. Umbuzo esuka ngibe lawo ngokuthi bangabamba ikho ivirus le bazambamba yini 31 July njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khona kwabajonga ukuthi bakwenze ibe baphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abantu abavele goli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganisela ama grocery sibona abantu omalaitha bequma labantu ekwemthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele goli bazohlangana labantu ezabelweni esiko sesisesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kuwe beqoqa abantu besithi abantu kaba protest so izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi sibe lomkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown lokho bebuthana yini abantu njalo likhonza njani
ezinkonzweni abanye siyalandela sibili sesigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga-2 meters 2 meters apart ezinkonzweni sibe balutshwane usigeza izandla kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishilo ukuthi abantu bezimbabwe abantu bekhaya lapha abantu abalaleli kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzubukhosebe singu-70
Love kungumfundisi Angliston Isfanda ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Ivandla leMDCT lithi luyize ukhetho olwenziwe iprovinsi yalo yeHarare iyona ekhethe umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe nguye okhokhela leli vandla hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Umakhuphe katholanga ngitsho levoti elilodwa kukhetho lolu oluqhutshelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House ngolwesithathu. Umnumzana Elias Mutsuri yena uthole amavoti angama-23 kwathi uMonzora wathola afika phose amakhulu amabili 189. Ukhetho olufanayo luza kwenziwa ngama-provinces wonke ebandla lapho azakhetha khona abantu afuna bancintise kusikhundla somkhokheli we-MDCT emhlanganweni we-Congress. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni uthi umbuthano owakhetha uMonzora lo awukho emthethweni ngakho kabayinanzi impumela yawo.
Hayi angucacise nje ngubeke ba akula mhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamadlwane nje uyabona abantwana mabedlala amatope ngabantu nje abagcwele ukudlala ngesikhathi esibi kakhulu uzokhumbula ukuthi ngiyenze i-press conference ngolwesibili ngatsho ukuthi i-Congress ayisekho ngenxa ye-COVID sisaye ekhoti ukuthi ikhoti isichazele ukuthi senze kanjani manje akungitsheleke ukuthi sizothi sengikhulumile ukuthi iCongress ayisekho bese sibuya sihlalisa abantu ukuthi bakhethe
njengoba isikhathi esakhulunywa ngumthethwandaba ukubana uMakhuphe ebe esabambe isikhundla sokuba ngumkhokheli sekwedlule sekuhamba njani ebandleni lapha ngubani ongumkhokheli
Hayi akulanto enjalo msakazi umthethwandaba wakhuluma ukuthi iconstitution ithi umama uMakhuphe ngiyo-ekthani into engibona ukuthi sibe kuphice uhlanganisa ikhothe yakushoyo ukuthi umama akavize iCongress mangabe angasakwazanga ukuyivisa iCongress kungela ndaba ukuthi izizathu ezenza ungayivisa iCongress yiziphi ubaba uKomichi uzoyivisa leyo Congress uzokwazi-ke ukuthi iCongress ibiviziwe mhlaka 31 July kodwa kwehluleke ngezizathu ebesengizibekile into izizathu ze-COVID ngithe ngiqeda ukwenza leyo press ebusuku umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wathi yena akasavumeli ukuthi abezopolitiki bahlangane so akukhathalekile ukuthi ubufisa kanjani ukuyenza leyo Congress ayiyenzeki ngenxa ye-COVID kodwa hayi umama uMakhuphe usazambile by the way isikhathi esiphiwe ikhothi ukuthi avize lowo mhlangano esakhe saphela mhlaka 30 June kodwa kuzange kwatshintsha ukuthi aqhubeke eyilo ibamba likamongameli
manje labo abathi bekulo mhlangano bayenza ukhetho lizabathini
angichaze nje msakazi ngithi labo bazohlangana nokuqondiswa kwezigwegwe okomhlangano. Uchairman sebhalile vele incwadi echaza ngayona le nto ukuthi hayi uzothukubona ukuthi laba abayiba abazithethi bawenzile lo mhlangano kuzobonwa ukuthi kuzothiwa ningabo ngoba phela khona lokhu nje ukuthi abiza abantu bababizele eHarvest House bazosivizela lengalo yomthetho.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusenjalo ibandla leli lithi seliqalisile ukusungula ingatsha ezintsha emadolobheni atshiyeneyo eMelika. Sixoxelwa umgcini sihlalo walo eMelika umnumzana Dan Moyo.
Kubalulekile ukuthi thina njengenkokheli ezikhona lapha eAmerika siphume sisabalale sikhulumisane labantu sihlangane nabo bakwazi ukuthi siza kanjani. So i-weekend le edlulileyo besise-Indiana e-Indianapolis lapho esihlangane khona lamazibabweni amaningi kakhulu sathi ukubonisana lawo, then ngomgqibelo saba le meeting-ke lapho esikhiye sifake khona i-interim structure ekhokhelwa ngu-interim chairman uLawrence Dube.
Siyazi ukuthi bakhona abathi lisebenza lezanu PF khonale e-Indiana balamukele njani abantu?
Samukelwe kahle kakhulu. Abantu abaningi bebele mibuzo eminingi kakhulu kodwa sishiye sicacisile kumana iparty yethu i-MDCT iqonde kuphi iya kuphi. So abaningi yes of course kule confusion ngokwenzakalayo ne-MDCA kodwa esikhathini esiningi sibona ukuthi ignorance yusuka ihluphe kakhulu ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi constitution yethu kahle kahle ithini ngodaba lolu indaba esifana nalezi. So sisipende isikhathi esiningi kakhulu lama groups amancane si-explainer kulaba abalemibuzo ukuthi i-constitution yethu isebenza kanjani and kwenzakale kanjani ukuthi i-Supreme Court igcine isibona ukubana umnumzana uChamisa wathatha umbuso wephathi ngendlela engayisiyo engavumele ngile constitution yethu. So sithola ukuthi after sis explainile abantu abaningi baqala ukuunderstand.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo weMDCT eMelika. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele umasipala waleli dolobho eMthethwandaba zifuna inhlawulo ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo ogulise inkulungwane zabantu elokitshini leli njalo wabulala abedlula itshumi. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isifikise amaphepha enkantolo lapho edinga khona imvumo yokuthi imangalele umasipala phezu kwalolu daba ukuze ahlawule izakhamizi. Amanzi ayephuma empompini engcolile avikwa eyiwo abangela lumkhuhlane. Kolunye njalo udaba olufanayo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association layo isikhweze amaphepha eMthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende esokuntshintsha amabizo ezitalada zakuleli dolobho. Phansi kohlelo lukahulumende u-9th Avenue kumele abizwe ngoSimon Muzenda Avenue kuthi u-6th Avenue Extension kumele abizwe ngo-Emerson Dambuzo Mnangagwa Way. U-12th Avenue yena uba ngu-Joseph Msika Avenue. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uzulu wakoBulawayo nguye omele azikhethele amabizo ezitalada hathi ukukhethelwa nguhulumende.
Uchapter 14 wesisekelo zombuso ukubeka kucace ukuthi i-devolution kuyini. Sibe sesikhangela futhi e-Urban Councils Act la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezanikwa amabizo. Ngokunjalo ke thina njengabahlali bakoBulawayo kumele siphathe ukhetheke ekubuyeni lamabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwazi asebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvume ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa. Kube sokusiba labanye abantu instead of ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo, olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singubulawayo. Sinje singubulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyana. Silabantu abanjengabo babuDabengwa, oNikita Mangena, uQueen Lozi K. Ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni kumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama-avenues kahlale njalo, first avenue, second avenue, kuze kube lula. Yikho esikufunayo njengabahlali. So sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela. Not ukuthi kubuye omunye umuntu kumbe kubuye abanye abantu sebevela khonale kathana bafike besethulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakoBulawayo, njengezakhamizi zakoBulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo. Uthi nxa sidlula esitaladeni esithize sibe lentshukuntshu yokuhamba ngaleso sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo, ilibizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangelelo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula 2 weeks ungazange ngikhunye ngalolu daba. Singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba le yindaba esegudwini. Oro edaba yamantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thina singawafuniyo njengoBulawayo. So ngokunjalo ke sifuna ukuba ludaba oluphathwa masinyazana ukwenza ukuthi abantu bakoBulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemocracy, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathele amandla, devolution. Sifisa ukuthi abantu nxa behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abafisayo. Ngakho ke sifisa ukuthi ube ludawo oluphathwa masinyane kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngesizathu esifanayo. Bathi njalo uhulumende kumele ababhadale ngedola leMelika. Abongi bona sebefikise inyanga bengayi emsebenzini njalo bathi uhulumende ukhanya engelasifiso sokulungisisa izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele abhadale izisebenzi ngedola leMelika ngoba elakulelika liselahlonzi.
Kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zama-parastatals, kungaba izisebenzi ku-private sector, izisebenzi zonke nje siyazi zixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisi ke nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo, sizabona amadokotela njalo lamanesi labanye ku-private sector sebengena emgwaqweni kumbe bengena ezitaradeni kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ngokuthi yikho esibakhuthazayo. Sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga ukuthi lizilwele lodwa. Akula muntu ozalinceda, akula parliamente ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele izincede lizilwela ilungelo lenu? Imali kayiphume loba bayafuna loba kabafuni abaqhathi, kabayibhadale leyo mali esiyitshoyo.
Kuludaba lwezigidi lezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali. Zithini izisebenzi ngaloludaba?
izisebenzi eziningi ungane okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga abantu bedubeka kangaka, kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma ku zisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa, akuzamwe indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi okwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto zange bezithengisele abanye yini, bafaka imali ezikhwameni, akucacanga konke lokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava sesule umlayo asanda kuwethula obusithi abahluleli bemithethwandaba kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala abayabe bewathetha bengakazethuli. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba iyunivesithi yeNasti koBulawayo isivaliwe kulandela impiko ethi kulomfundi ongaba ebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani, angibingelele kustudio 7. Ngicela nje ungazisho igama, kodwa ngokuzalwa ngizalwa enkaya elo ngazisho igama kustudio 7. Siyakhala kakhulu, siyakhala kakhulu ngabafowethu labo esibazwayo ukuthi bayabaleka uma bevalele bethola abantu banecorona. Bebaleke befike emakhaya, bafike bayithelele abantwana emakhaya. Okunye asisebenziseni ingqondo bafowethu, asisebenziseni ingqondo bafuthi nabodadewethu siyekubulala imphefumulo enganacala, ngoba nawe uyitholile nje le corona, hayi ukuthi uthole ngokunecala, kuyisifo sikhona. Bekezela lapho khona kuze iphele, mayiphela leyo corona uphume surayithi uhambe uyobona abantwana ekhaya noma uyobona abazali ekhaya. Hayi lokho kwenzekayo ukuthi abafowethu baphuma la bebed bridge bayabaleka befike emakhaya, befike befake icorona emakhaya. Eyi wakithi asiyekeni lento leyo, ngoba sizobulala isizwe sisiqede. Izibhedlela zethu azinamithi bakithi, corona futhi ingakalapheki kanje, sizobulala isizwe sisiqede. Niyabonga
zaluphe efirom isiqalile manje ukuthi vayela abantu ezindlini enza kanjani, vayela abantu ezindlini lanto lana into engeke isebenze la, into engeke isebenze icoronavirus. Esikuthi nomuntu ayithiwe yegovernment akusiyani, umkhuhlane ngumkhuhlane nje loyana. Awuboni kwenzele example noma eAmerica angakwazi mina, eAmerica bekubona ukuthi icoronavirus injani, kodwa abantu bavunyelwe ukuthi bazenzele into abayifunayo. Bazenzele into abayifunayo, abantu kufuneka bazenzele into eyifunayo. Umkhuhlane awuzange uqale icoronavirus ekhona just nje ukuthi ezimbabwe sokuthethwa ukuthi i-coronavirus sokuyinto yokuranwa ipolitiki. IZANU-PF sicasha ngomunwe nangapho iqhubeka isehluleka. Manje yehluleka iZANU-PF ivala ngokuthi kune-coronavirus. coronavirus ayimela ngizana phezu ivale ngayo izana phezu into ekhona kufuneka nisuke manje isizitha abantu bahlala ezindlini bazohlala kanjani abantu ezindlini bengana kudla bazahlala kanjani abantu ezindlini ungana namsebenzi ungana amanzi unganana kunampupu kufuneka irayali kwelayino lezimpupu bazohlala kanjani bazodlana abantu bazodlana babesitha abantu bahlala ezindlini izana phezu lento iyenzayo na izilimazayo na ngoba umnotho welizwe uzoqhubeka usiba mubi kanti abantu bazokhalela kuyo kakhulu kube bona bayekela abantu bazenzele into abayifunayo bakhuthaze nje ukuthi abantu bahambe emgwaqweni kuphela bafaka amamaski bangahambi bengafakanga amamaski abantu bazisanitize mawuhambe njalo njalo nje abantu bakhele izandla ikuphela kube yimfundiso kuphela njengakho ukuthi kubona lapha eSouth Africa mina ngambona abanye abantu ngizothiwa ubani ukuthi angahambi ubani engenzi njalo abantu bazihambela bazenzela into yabo abayifunayo baziphilela nje kahle abantu akunamuntu othi uthi uzothi uvayela endlini akanakusha akanani wonke umuntu uyaziphandela into futhi abeSouth Africa bahola abantwana bahola abantu abadala bahola manje izinto phele kuzothiwa abantu bahlala ezindlini ukuthi bazodlani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umtshutshisi wakweleSudani uthi sebethole ingcwaba elilamathambo abantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili abanakanelwa ukuthi ngamasotsha abulawa ngumnumzana Omar al-Bashir esangumongameli ngo-1990 ngemva kokuzama ukugenqula uhulumende wakhe. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi uhulumende usevale njalo izikolo kusukela ngomvulo mhlaka 27 kuze kuyefika mhlaka 24 ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile izolo laya ngale kwezigidi ezine 4.1 million. Asebefile bona sebengu-147,000. Ugatsha olukhangelane lokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe olwe-Center for Disease Prevention and Control luthi kusiyafika mhlaka 15 ngenyanga ezayo kungaba sokufika abantu abangu-173,000. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi umbuthano webandla lakhe lama-Republicans okumkhetha ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lukamongameli oluzayo owe-convention awuseyikwenziwa abantu bebuthene. Kodwa uTrump uthi ufuna izikolo lamabhizimusi kuvulwe. Kepha abanye kabavumelani laye. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kwele Bhilithane umnumzana Difa Dube.
Ukhulumende laye uyafuna ukuthi umkholomi ungaze ugcine udilikile izinto zingagcina izijabalala kakhulu ngendlela ezagcinise senza ukuthi ukudilika kwe-economy kugcine kuthatha ilizwe mhlawumbe eminye iminyaka mhlawumbe engu-10 ukuthi ilizwe lize libuyele endleleni elalilo ngakhona. Kodwa njalo ngokufanayo futhi abantu nxa bengahamba ukhulumende engathatha abafake engozini kusasa abanye sebengavuka besuwa i-government kusasa besuwa ukuthi yavumela isimo sokuthi abantu babe sengozini abantu bagcina betshona ngento efaluthi ngabe uyayazikela. So into leyi izima kakhulu baba uNkomo njalo i-decision ezima ukuthi engekho lula yingakho ubona kusiba lokungazwisisani kahle phakathi kwababusi noma engathi phakathi kwabakhokheli balawo mazwe awaseNgilandi laseMelika. Kodwa ke yinto engithemba ukuthi kuzafika isombululo okuqakathekile kakhulu bona ngabe uthi abayaqina kakhulu baba uNkomo ukuthi ngabe kuthiwa kuyatholakala ikhambi lokuthi kulashwe lo mkhuhlane ukuthi uphele yindlela kuphele engenza ukuthi impilo iqhubekele phambili. economy la uqhubekele phambili lempilo zabantu ziqhubekele phambili konke kuqhubekele phambili ngokuphephileyo.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili ngecoronavirus izolo okukhweze inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumachumi amabili lasishiyangalombili 28. Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kwabasekeli bakamnumzana Douglas Monzora labakankosazana Thokozani Khuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho eMthethwandaba zifuna ukuhlawulwa phezu kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.